Siyabonga Sandra, ngisamukela uChris. Siyalamukela ku Studio 7 ngolwesibili mhla ka 19 kuNcwabakazi 2014. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Olamukela emoyeni ngenkulu injabulo ngusithandekile Mhlanga.
Lo Chris Gande
endabeni sethu lamhlanje.
Mbonani mina lezi izinqumo ezidingisa ukuthi abakhokheli beSADC sebethole ubungcwethi obuthize ngokuthi kanti iSADC ingaphumelela kanjani kumbe ingasebenza kanjani kwezomkhonomi nxa isikhangelisa isikhangela ilizwe lonke umhlaba wonke ngijikelele.
Inkokheli yeSADC sithethe isinqumo sokuthi kumele kuqutshwe uhlelo lokuphandela uZulu ukudla olwe food and nutrition security strategy oluqalisa ngomnyaka ozayo siyaphela ngomnyaka ka-2025.
Njengoba lisazi lizwile ukuthi iningi labantu lisebenza ngaphi ezimayini, liselela abantu abakhona amakorokoza ngabe ezimayini. Umuntu engabanjwa i-TB ngasananzeleli njalo ngasakuqakathekisa ukuthi elatshwe aze aphele aqede 6 months.
Abenhlanganiso zezempile kahle abasemhlanganweni wokuhlaziya udubo lomkhuhlane wofuba emigodini enjiwa amatshe aligugu awegolide bayavuma ukuthi lukhulu udubo lomkhuhlane we-TB ohlasela abantu emsebenzini.
Inhlanganiso ezilwela amalungelo ezakhamizi elizweni lonke zithi sezimanyene ngendlela yokukhuthaza uhulumende ukuthi aguqule kube ngumthetho konke okumunyethwe isisekelo sombuso esitsha, ikakhulu ukwabelwa kwezabelo amandla i-devolution.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo.
Inkokheli yomanyano weSADC sithethe isinqumo sokuthi kumele kuqutshwe uhlelo lokuphandela uZulu ukudla olwe food and nutrition security strategy oluqalisa ngomnyaka ozayo lisiyaphela ngomnyaka ka-2025. Inkokheli le ithethe isinqumo lesi igqiba umhlangano wayo omkhulu eVictoria Falls ophele izolo ntambama. Umbiko wethulwe kuphela lomhlangano uthi uhlelo lolu lokudingela uZulu ukudla kusetshenziswa ezemvelo ezitholakala emazweni la kuza kwenza kube lokudla okunenge njalo uZulu ayenelise ukuthola ngemfanelo. Inkokheli le ithe lokhu kufunakala ukudla okunenge loba nje abalimi bezamile lonyaka ukulima ngamandla emazweni wonke. Ithi njalo inkokheli le kuyabukeka njalo ukuthi amalingelo ebesifazana ayananzwa emazweni achiyeneyo loba nje kulokhe kudingakala ukuthi kwenziwe ngamandla.
Inkokheli le iphinde yathi kumele kuvulwe amafekithali amaningi ukwenzela ukuthi uZulu abe lemsebenzi elethela imuli eziningi okokuziphilisa. I-SADC idinga amabhiliyoni angamakhulu amahlanu amadola emelika i-$500 yokusungula. $500 billion yokusungula uhlelo lwayo olubizwa ngokuthi Infrastructure Development Master Plan. Ingcwethi kwezombusazwe uMnumzana Nkululeko Sibanda uthi kuyancomeka okwethulwe inkokheli ye-SADC ekhuluma lo Gibbs Dube we-Studio 7.
Mbonani mina lezi izinqumo ezitshengisa ukuthi abakhokheli be-SADC sebethole ubungcwethi obuthize ngokuthi kanti iSADC ingaphumelela kanjani kumbe ingasebenza kanjani kwezomkhonomi nxa isikhangelisa isikhangela ilizwe lonke umhlaba wonke nje jikelele. Kodwa ngibone ngani mina lokhu kuzabuya kuwele phansi nxa abakhokheli laba bengabiyelanga emva bakhangela ukuthi ngatho okunye kwangikhona okufunakalayo ukuthi i-agriculture isebenze kuhle ukudla kube khona lokuthi kwakhiwa ama-factory kuyini. Kufunakala izimali eziningi kakhulu ukuthi kwenziwe lokhu and izimali zande ukulandela ukuthi kube lezombangazwe eziqondileyo kungabi lokulwisana kumbe udlwangudlwangu njalo kube labakhokheli abathembekileyo.
Iphinde yakhuluma njalo inkokheli leyo ngokuthi kuyakhanya okwenziwayo nxa kukhangelwe ngezabo zesifazana. Kambe ngathi ningakhonokho ukuthi bathi kukhona okwenzakalayo ukwenzela ukuthi abesifazana bakhululeke.
Mbona ngani mina kuhle kakhulu ukuthi sikhulume ngokukhululeka kwabantu besifazana emhlabeni osowakhiwa ngabantu besilisa nje. kodwa mbone ngani balahleka nqabe ngani baqhakathekisa ukuthi abesifazana sebekwazi ukuthola izikhundla kwezombusazwe lendawo ezinjengazene zokufanele sikhangele ukuthi izikhundla abazitholayo bazithola ngaliphi njalo yiziphi zangkhona njalo bayanelisa kumbeka baphanjaniswa ekuthini basebenze ngendlela abafanele basebenze ngayo kumbe bakwenelisa ukusebenza ngendlela umuntu wesilisa bengasebenza ngayo kungela kuphazanyiswa ngomunye. Bonani khona kufanele siqhakathekise kakhulu, yikho kufanele sikhulume kakhulu ngakho kusathe.
Kodwa ngase kubuya ke ukulungisa amafektali lawa, kambe imali izavela ngaphi?
Yikho lapho ngithi khona mina kuzahlupha kakhulu nxa bengazange bacace ukuthi kanti imali bathi izavela ngaphi kwakha ama-factory njalo lokuthi lapho kwabezabe kuvele khona imali bathemba yini uhulumende abakhona kusathi ukuthi hayi bangalethi izimali zabo bakhe belethemba lokuthi izimali zabo zizobuya zizale ezinye.
Lo umnumzana Nkululeko Sibanda, ingcwethi kwezombusazwe osekolitshini le-Huddersfield University kwele-Bilitane.
Abenhlanganiso zezempila kahle abangena umhlangano wamalanga amathathu eHarare okuhlaziya udubo lomkhuhlane wofuba emigodini lapho kwenjiwa khona amatshe aligugu awegolide bayavuma ukuba lukhulu udubo lomkhuhlane we-TB ohlasela abantu emsebenzini. Okuningi asikuzweni kuntatheli zindaba yethu Mavis Gama esethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ingcwethi kwezempila kahle eZimbabwe zitshele intatheli zindaba emhlanganweni lo ukuba abukho obufakazi obanelayo obuveza ubukhulu bodubo lomkhuhlane wofuba kulabo abasebenza emigodini okucatshangelwa ukuba inani lingaba phezulu kukhangelwa amazwe asesigabeni sangezansi kwezwekazi le-Afrika okubalisa eleLesotho, Mozambique le-South Africa. Inhlanganiso ezisebenzelana lozulu kudaba lokukhankasela lokufundisa phezu komkhuhlane wofuba okubalisa eye-Rehabilitation and Prevention of Tuberculosis esigabeni sangezansi kwelizwe okubalisa isigaba senkabazwe emashingo kanye lasemandebeleni bezikhona kulo mhlangano. Umnumzana Freddy Mloyiswa Mchairo, u-Community TB Program Officer kule nhlanganiso, utshele intatheli zindaba kuba injongo yenhlanganiso yakhe yikwehlisa inani labalahlekelwa impilo ngenxa yomkhuhlane wofuba ngezizathu ezimbalwa.
Ngathi kuswele ulwazi olugcweleyo ngokwelatshwa kumkhuhlane we-TB ikakhulu ebantwini abathi nxa sebebanjwe ngumkhuhlane wofuba u-TB phela bengasananzeleli ukuthi kumele belatshwe baze baqede. Bona abathi bengelatshwa besebesizwa ngcono, sebekhumbula emsebenzini lapho ababesebenza khona. Njengoba lisazi lizwile ukuthi iningi labantu lisebenza ngaphi ezimayini, liselela abantu bakhona amakorokoze ngabezimayini. Umuntu engabanjwa i-TB ngasananzeleli njalo ngasakuqakathekisa ukuthi elatshwe aze aphele aqede i-6 months kumbe mhlazane 8 months. Yena engelatshwa 2 months down the line sebuyela engananzeleli ukuthi umkhuhlane we-TB kumele welatshwe kuphele uthinyana.
Uthi bona njengenhlanganiso basebenzelana kakhulu lozulu ezabelweni ukuhlanyela ulwazi phezu komkhuhlane wofuba lokuthi bengenzani nxa besebenza endaweni ezilentuli ezifana lemigodini.
Ye, lokho sesikunanzelele ngoba iningi labantu abafayo kakhulu. Kanti lizwile lapho babekhuluma zithi ithiwa i-TB death rate kanya elizweni lakathi iyaphezulu. Thina ngokunanzelela kwethu okuncinyane khonoko sibone ngani iningi labantu abafayo ibona bana babevela ngaphetheya ikakhulu eBotswana lase-South Africa. Iningi labantu asibaqalisa or abaqaliswa kutreatment bengabalapha bengayindawo bayasila but ababuyayo laba sebegulela ukufa njalo sebeke badefaulta yiwa abafayo esikhathini.
Kuvele sobala ukuba lumele lukhangelisiswe uhlangothi lwabemba amatshe aligugu bengabazimeleyo njalo abanye babo besenza lumsebenzi okungekho emthethweni abafana labo makorokoza. Lolu hlangothi lubikwa luyilona olulenani eliphezulu lwabaphatheke emsebenzini yokwemba lanxa amalunga abo amaningi engabhaliswanga ukuba baphatheke emisebenzini le. Ukhangelo lokuphuma lezinqumo lomhlangano ekugqitshweni kwawo eziza kutsho ukuba ele Zimbabwe liqhube nhlelo bani ukwehlisa udubo lomkhuhlane wofuba kulabo abasebenza emigodini asebachiya umsebenzi kanye labasezabelweni lapho asebachiya umsebenzi bahlala khona. Ngimele Studio 7 ngiseHarare ngingumevis Gama.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930-12080, laku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-intanethi kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Abasekeli be-MDCT abagoqela ilunga ledale lePhalamende uNkosikazi Ronia Bunjira lentatheli zindaba ezisebenzayo eDenmore Chuma bamiswe phambi kwedale lePhalamende lamuhla besetheswa icala lokutshengisela bengelamvumo izolo. Igqwetha lalaba uMnumzana Obey Shava usole amapholisa esithi atshaye abasolwa okwenze umanje uMnumzana Douglas Chikwekwe walaya uhulumende ukuthi agcwayisise lolu daba. Abasekeli be-MDCT laba ababotshwe izolo eHarare bephakathi kokutshengisela besola uhulumende wezanu-PF ngokwehluleka ukusungula imisebenzi lokulungisisa umnotho oqhubeka ubhidlika ngamandla. Abasolwa laba bazaphindela imithethwandaba kusasa lapho igqwetha labo elizaqhubeka ngesicelo sokuthi bakhululwe ngemali yesibambiso ibail. Kunjalo nje leli bandla lithi uhlelo lokulungisisa ingatsha zalo elizweni jikelele ngaphambilini komhlangano walo we-Congress luhamba kuhle. Untungameli inkomo yeStudio 7 oxoxa lesiphathamandla se-MDCT uMnumzana Abednego Bebe ngalolu daba.
Uhlelo luhamba kuhle sibili, le report esiyitholayo kuyakhanya ukuthi sihamba kuhle, sisendleleni eqondileyo njalo sesikhathini esiqondileyo esokuthi siye kwenza ke iCongress yethu ekupheleni kuka-October kusiyafika kumhla ka-1 November. Akula ke okubi okusiphambanisileyo ngaphandle kokuthi kwesinye isikhathi ke uzafica ukuthi abantu lokhu belokwesaba lokwana okwakudala esakubona ngabo runoff, esakubona ngabo 2002 abantu bebulawa kulezinye indawo nje ezinjengamaplazini ofica ukuthi abantu lokhu belokwesaba kodwa kusiya kuthaza ukuthi bengesabi ngoba ukudubeka abakudubekayo emaplazini befakwe izanu kungabanceda nxa bengaba lombuso ongcono kulowe zanu PF, kungabanceda nxa bengaba lombuso ohlonipha ilungelo labo, hathi ukuthi nxa besemaplazini bahlale besethusela ukuthi nxa lingasasisapotanga sibalikhipha. Esibanitshela khona ukuthi ke hayi lanxa lingasabasapotanga nxa sebephumile embusweni babengaselamandla ukubakhipha. So ngezinye izinto esizifundisa abantu esizithola ukuthi kona izinto ezihluphayo ezenziwa izanu ebamba abantu
njengezigqili emaplazini. Selisalelwe indima enganani ukuthi lilugqibe loluhlelo?
Ngibona ngani hayi kusiyaphela ke ukuphela kuka September sizabe silugqiba loluhlelo. Sesimelela kumbe sesimelele ukuthi singene ku Congress ngo October.
Ukulungisisa ingatsha zenu lokho kuzaletha nguquko bani?
Ngibonani kulethe inguquko enkulu kakhulu ngoba sibona kungena abantu abatsha abalesifiso sokuthi basebenzele ibandla. Inguquko enhle kakhulu leyo ngoba nxa sibona kungena abantu abatsha kutshengisa ukuthi ibandla liyakhula njalo lutshengisa ukuthi lalabo abakhona akade besebenza kulezo zikhundla kutsho ukuthi bayasebenza sibili ngamandla. Ngoba lapho esihambe khona ungakhohlwa ukuthi nje kuphela kuyona le nyanga esiphela esidlula kiyo besisenza lokho okuthiwa ngama-provincial councils. Sowenzileke wonke ama-provinces angu-12 and sicuka ukuthi khona hayi uhlelo luhamba kuhle njalo labantu abasebenzayo on the ground bayasebenza sibili ngoba sibone sokulabantu abalomdladla wokusebenza abatsha abangena ezikhundleni eziphansi.
UMnumzana Abednego Bebe yisiphathamandla sebandla le-MDCT sixoxelaye okobulawayo.
Ekuqhubekeni kwengxabangxoza ekubandla leZANU-PF inhlanganiso ecubungula ngokwenzakala emazweni esigabeni sezansi yezwekazi le-Africa e-Research Advocate Unit isethule ucwaningo olutshengisa ukuba abasekeli bebandla leli abesifazane babanjwa ngamandla ukusekela leli bandla. Lolu cwaningo olulesi sihloko esithi Women and Elections in Zimbabwe Insights from the Afro Barometer luveze ukuba abesifazane abayisilinganiso esingamachuma isithupha lathoba minwembili ekhulwini i-68% babesesaba kakhulu ukuthi kungaqhamuka udlakela ngesikhathi sokhetho luka-2008. Lolu cwaningo luthole ukuba iningi labesifazane elalobisa ukuvota ngelihlala emaphandleni. Kule kudonselana amandla kubandla lezanu PF okuvele sobala emhlanganweni wabesifazane owenziwe ngempelaviki. Kodwa ingcwethe ecubungula izombusazo omnumzana Morris Ngwenya oyisiphathamandla sebandla lezanu PF uthi akula ukubi okwenzakala kubandla lezanu PF.
Awula lutho ungabe kutshengisela ukuthi kungaba lodubo kuzanu PF. Ibandla lezanu PF liqinile njengebandla elaletha idemokrasi elayihluphekelayo leyo demokrasi. Sibona nje lilibandla eliqinile njalo ke elile demokrasi.
Emaphephandabeni lapha kuthiwa khona umnumzana Mthwangwa ubetshela abantu ukubana unkosikazi Mjuru kasoqhawe loqobo.
Ngingazi ukubana lokho okukhulume ngaphi njalo ubehloseni, kodwa mina engakutsho ngokwazi kwami unkosikazi Mjuru liqhawe sibili elalwela leli lizwe njengamanye amaqhawe. Emhlonishwa yikho nje sibona ibandla lezanu PF lamhlonipha lamfika lamfikisa esikhundleni sokuba abe ngo-vice president.
Singathini ke manje nxa sikhangela ikakhulu umhlangano obukhona osodlulileyo, singathi uchiye ibandla selinjani?
Ye, umhlangano owabomama nxa siwukhangelisisa sibona uqinise ibandla lezanu PF kakhulu singathi hlangothi labo mama, ngoba asingazake sathi ukubana kuke kwabani singakuthi impact kubandla lezanu PF lonke ngokugcwele, kodwa sibona uqiniswa kwabo mama ngenxa yokuthi basezwa bekhuluma sibili besithi iconstitution kumele igcwalisiswe kubandla lezanu PF njengoba kuyiyo i-ruling party, yiyo eyaletha i-democracy lapha. Kumele yona iqale ngokuhlonipha i-constitution. Yikho sabona lapha besithi kumele kube lokuthi unkosikazi Indlovukazi uFetuledi kumele anikwe isikhundla sokuba ngunobhala okhangana nawabomama, njalo kudingwe umama ozawuthi naye angene kupolitibiro kuthi isikhundla esinye esiyabe silamandla.
Alo-ke ngumnumzana Morris Ngwenya, isiphathamandla sebandla lezanu PF njalo yengcwethi ecubungula izombusazwe, ubexoxa le-Studio 7 ecingweni eseHarare.
Inhlanganiso ezilwela amalungelo ezakhamizi elizweni lonke zithi sezimanyene ngendlela yokukhuthaza uhulumende ukuthi aguqule kube ngumthetho konke okumunyethwe isisekelo sombuso esitsha, ikakhulu ukwabelwa kwezabelo amandla i-devolution. Inhlanganiso lezi zihlangene kuviki edluleyo koBulawayo zavumelana ukuthi zilobele umabhalane wePhalamende wogwalo oluchasisa injongo yaso. Obona ngokuqoqwa kwenhlelo kunhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Ambrose Sibindi usichasisela ngokuqakatheka kwalolu hlelo.
Thina njengabahlali beZimbabwe ama-Residents Association, iBulawayo Progressive Association, iHarare Combined Residents Association, lamanye eZimbabwe, lamanye ama-civic organizations abone kufanele sibuye ndawonye sathi ngcono ke siqalise ukuthi sikhulumisane lohulumende sibone ukuthi le ndaba i-devolution power uyayenza iphumelele. Lokho sikwenze ngemva kokubana sibhodile iZimbabwe ngama-province wonke samukhulumisana labantu kuhambe lolu hlaba lulubona njani. Abantu bake bathi ukuthi vele lolu silulindele sifisa ukubana luphumelele. Kuyikho sigcine sesihlangana ukuthi sizokupha lento ebambekayo ukuthi lokuphumelele. Sizama ukuthi senze umsindo kuhulumende ananzelele ukuthi naye busa abantu silomlandla sithi asilalele ukuthi ayenze lokwafanele kwenze. Njalo singakhohlwa kuphela nxa sikhuluma i-constitution kuyo umthetho phezu kwemithetho yonke ilizwe. So ngokunjalo silethemba lokuthi uhulumende uza kunanzelela lokho ahloniphe lokho okuthiwa abantu.
Kungani likhethe ukuthi likhangele uhlelo lolu olokwabelwa izabelo amandla khona kukuningi okumunyethwe yisisekelo sombuso esitsha okulokhu kungafezwa?
Siyakukholwa ukuthi esingathina ngesikhiwa ama-governance systems angaze abe yilana aqondileyo enze izinto zibe lula. Siyakukholwa ukuthi thina nxa amandla engayo esabele ezabelweni kuba lula ukuthi abantu inzuzo abalayo khona izigaba zabo ezemvelo benelisa ukuthi zidevelophe i-area yabo, njalo kuba lula futhi ukuthi abantu bakhulume batshe lokho abakufisayo ngoba basebelamandla ukwenza beza ama-decisions nalabo abaphila khona. Phezu kwalokho futhi siyakukhola ukuthi abantu futhi phezu kwalokho basebelamandla ukuthi nga kule ndofale zenzo ezingenziwanga kuba lulu ukuthi ukhwebe umthethethu zandlawo nalokhu kuthiwamelayo ukuthi kanti kungani lokungakwenzanga ngokunjalo siyakukhola ukuthi kuzenzo ukuthi abantu bezimbabwe baphaphame bananzele ukuthi izinto lezi hambe kuhle le ndaba leyo bugwelegwele ukuthi ayi-corruption sibona ungathi inxaso abantu bezivusa ngezabelo kuba lulu ukuthi kusuke inqabele ngoba kuba lulu ubona isigangi nansiya nisigangi nansiya kodwa ngesystem ekhona kathi sikuba nzima ukuthi sibili ungafaka umuntu ukuthi ogangileyo ngubani omunye abekhomba lwana omunye ekhomba lwana kwenza kube nzima ukuthi izinto sihambe ngendlela esifana sihambe ngayo.
Kuyini okwenza ubona ingani uhulumende uzalilalela sibona ukuthi uyakwazi ukuthi lo mlando?
Okokuqala ukuthi kulilungelo lethu njengabahlali bezimbabwe ukuthi nxa kule nto engahambi kuhle sitshele laba abasibusayo ukuthi fanele bakwenze. So siyakukhola ukuthi kambe izimbabwe yonke nxa sesikhuluma ngelizwi linye sesikhuluma lo singamapholisa abantu azithiyene labanye abantu abangelala abapholisa aliphathi lamasinga organization zonke sikhuluma siyakukhola ukuba nohulumende olengqondo kufanele alalele abantu aboni lokhu uyakwenza ngoba singaze sithule bathi umntwana ongakhalifele embelekweni.
Umnumzana Ambrose Sibindi, siphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association, ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekoBulawayo.
Lingakhohlwa uhlelo Studio 7 Live Talk ngo-8:30 kusiya ngo-9:30 ntambama lapho esezaxoxa khona ngokuqhubeka kwengxabangxoza esebandleni leZANU PF.
Thumelani text message kunombolo esithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene lani kuhlelo.
iStudio 7 ithanda ukuzwa imbono yenu ngenhlelo zethu. Liyawukhwabitha na inhlelo lezi? Yikuphi elifuna ukukuzwa kuphuma? Thumelani text message yeWhatsApp loba i-email kustudio7@voanews.com loba kusithinta ecingweni kunombolo ezithi 1-202-205-9942.
Lamhlanje selembiko esiyithole nge-WhatsApp elandelayo owakuqala uthi siyabonga ngezindaba elisipha zona lihlale limukisa ngokwenzakala elizweni lethu. Omunye njalo uthi linjani basakazi be-Studio 7, ngiyajabula ngokusakaza okuhle, ngithanda kulibonga lonke, qhubekani ngomsebenzi wenu omuhle basakazi. Owesithathu uthi salibonani izihlobo, lokhu kuhle kakhulu elikwenzayo, kusilethela indaba ezinhle zakithi kungathi inkosi ingalandisela amalanga enu. Kodwa bonke abalaleli ababhalileyo bakhohlwe kumbe bakhethe ukungalobi amagama abo.
Liyenelisa ukusithola njalo ebulenjini ku-intanethi kukheli ethi voaindebele.com.
Inombolo zeWhatsApp zithi
1-202-465-0318.
Okuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu lamhla sehlaziya udaba lwamalobolo. Ekadeni zaziphuma inkomo zichaya uthuli zisiya lobola abantwana hathi umuntu wesifazane oyabe exexebuka kuyise lo nina esiyahlala lendoda bakhe umuzi. Kulezi nsuku lokhe ziphuma inkomo kodwa kukhanya engani ngezokulobola abesifazane. Ofundileyo khithela imali emangalisayo eningi kakhulu lenkomo eziningi. Ongafundanga ukuchitshwa imadlana lenkomo ezimbalwa. Okuningi asikuzweni kudaba olwenzweke ngoGibbs Dube exoxa lo mnumzana Peter Zwidekala ngakhumalo lo nkosazana Precious Dube olwela ilungelo labesifazane.
Lokho esifisa inkomo njengekadeni. Kodwa kwenzakala ukuthi abazecela umntwana ukuthatha bacele ukuthi inkomo zabe imalini babhadale ngemali.
Zibiza malini ke inkomo nxa sikhangele kulezi nsuku?
Amalobolo ayifanani le nkomo ethengiswa esikiti lapho kuthengiswa khona inkomo beku-auction. Amalobolo iyaye ibe ngaphansi, ziyaba khona lapho kusiya ngabantu ukuthi balehuka elingakanani lemali. Ukuthi festival siyasuke yaba yo into abayikhonzayo kodwa ingaba i-$300 kungani imali ejayelekileyo ukuthi ibizwe kodwa abanye sebeqansa bafike kuma-$500 kungani lokho kulobu hwaba mbijani.
Kodwa vele kuyabe inkomo ezingaki ngamafutshane nje?
Kuya ngemizi ngemizi. umuzi ngamunye kuyazakala ukuthi ubiza inkomo ezingayo. Ngithi lapho okhumalo sikujayele ngibubize ezilithumi, kodwa sikwazi ukuthi sizaziphuma zehle ngeyodwa. Kuba likamama khonapho eyohlanga, leyo iyo khithwa kuqala, akuveleka umthathi umntana nomuntu ungayikhiphanga. Lezi ezinye ziyabe ziphuma nje ngesikhathi, kusiya ngokuya abantu bephila, inzalo ibonakala lapha ekhaya.
Ye, ngena khonapho-ke Madube, ubona njani ngakhona okubizwayo kulezi nsuku? Ngoba ukhumalo uyakhuluma lapho ukuthi babiza sibili zibe lijumi. Ngena khonapho ma.
Hayi, mina ngibona ngani ngiyavumela lokhumalo khona kwakhulumayo, kodwa ngombono wami mina ngibona ngani kuloke kwaqalisa idola abantu sebatshintsha, abantu sebebiza kakhulu, so kungani sebethengisa abantwana sibili.
Ye, abanye babiza kangakanani khonapho?
Hayi, ziyafika ama-15. Thina umulo mntwana ongapha e-England kumbe osebenzayo kumbe umkhwenyana ose-England uzazwe ekhaya khona sebetaka kufuneka inkomo ezingu-15, ngoba bebese bekhanyela iphawundi, bekhanyele le-US dollar khonapho.
Nansi indaba Khumalo.
Mina mbona ingani okunye sokuyiye njengoba esitshuda dresi Madubela, sokulobuhwaba bemali lokuthi umuntu azame ukuthi anothe ngabantu abakhe. Kodwa okunye ukuthi ebantwini ilobola selaguqulwa ukuthi lijoni, amalobolo abhadalelwa abantwana, kulotsholwa abantwana, akulotsholwa nina. Ngakho nxa abantu bekhithisa imali kukhangelwa ukuthi unina umama lothathayo ufunde okungakanani, akusaqondanga ukuthi utayisewomalobolo lawo, ngoba kufanele ukuthi kulotsholwa abantwana. Xa uhambe ngalanzalo lapha ekhaya yikho kokuhamba kuyethatha umntakadade wabo, nothi atsho umntakadade wabo ukuthi umntana omnye wabo ukuthi aze mbasele umlimi lapha ekhaya, aze mzalela abantwana ukuze kubhadale lawo malobolo ayengakhithwa wonke ekuqaleni. Khathesi uzwa sebethi bona hhayi vele asikhulumi lani ngomtshato ngaphandle ukuthi lize liwakhiphe lawo mapawundi kumbe lize liwakhiphe lawo madola, kutho ukuthi akusalotsholwa abantwana, sokukhanya uthengwa umfazi kumbe inkosikazi.
Madube, kambe kunjalo?
Kunjalo sibili, kodwa ke into yangikhona imbi kakhulu sibili, ngoba uthathe ebantwini bona abasemazweni, Khumalo uzavumela lami ukubana right, abantu batholana vele sebekhulile. Uba bebesesithi hayi thina ngosiko kumele ngiyekhiphe imali ngini ngiyelobola, abakibo kwendoda bazathi ulobolani umuntu wana kasatholi bantwana, kasatholi inzalo. Kodwa mina uthole ukuthi umuzi wami ngiyawufuna ukuyakha lo mkami, kodwa labana bakibo bazamyalisa ukuthi alobole, bethi ngoba mina kangisatholi bantwana. And mina khonapho umkami kuyikuthi yimi enyabe ngiyi-breadwinner, lokhona ukuthi andilobolele nje laya nto yabe yenzela ukuthi afake isithunzi, afake umthetho. Imiswa kanjani-ke khonapho uma kuyikuthi njengoba kuthiwa kulotshelwa abantwana? Nayimi enise-Britain inilethe imali, ubaba usekhaya laphana siyathandana kuhle akula problem, kodwa sesikhulile sonke.
Khumalo,
ebese sithi angifuni kukuthatha-ke mahara mna mana ngikhuphe imali ngalokho.
Yikho lokho engikushoyo ukuthi sokuphambanise ukuthi amalobolo azele amelene. Uyamuzwa udadewethu ukuthi ukhuluma ngokuthi naye uletha inzuzo lapha ekhaya.
Yes.
Awulotsholele ukuthi uletha inzuzo ekhaya. Kulotsholwa abantwana. Nxa inzalo ingekho, abantu besintwini kabalobolisi.
Lapha-ke bekungumnumzana Peter Zwidekalanga Khumalo obexoxa lo nkosazana Precious Dube olwela ilungelo labesifazana belo Gibbs Dube weStudio 7 kuhlelo lwezamasiko lokuphila kwabantu.
Kwaze kwakuhle, yeah. Ngithi kwaze kwakuhle impilo yami yona yini yalabo,
yeah. Singakagqibi-ke uhlelo lwethu lwanamhlanje, ke sikhangele ebesilakho.
Inkokheli yeSADAG sithethe isinqumo sokuthi kumele kuqhutshwe uhlelo lokuphandela uzulu ukudla olwe-Food and Nutrition Security Strategy oluqalisa ngomnyaka ozayo lisiyaphela ngomnyaka ka-2025.
abenhlanganiso zezempila kahle abangena umhlangano wokuhlaziya odubo lomkhuhlane ngofuba emigodini enjiwa amajali gugu awegolide bayavuma ukuba lukhulu dubo.
Seligqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga.
Hello Chris Gande, silichiya ke ku Studio 7 Live Talk lilale.